sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ali chona njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto ziku 23 Mpandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana lezizalwane zeZimbabwe edolobheni leNew York, ngapha ezinye ziqoqa ukutshengisela.
I think uya kunanzelela ukuqakatheka kwamaZimbabweans nxa kusikhangela ezomnotho lezi, ngoba ama-researchers aza kutshela ukuthi amaZimbabweans angaphandle kwelizwe alemali lama-assets angafika 100 billion.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhala ngokwabelwa amanzi osekuqalile njalo.
Indawo eziningi angasela amanzi ngoba sihlobo sathola ama-updates akhona. So abantu abasakwazi ukuthi i-councillor isachaca ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela amanzi emadamu, akucaci. Uhlupho yokuthi izesa, akucaci.
Kuhlelo lwabasakhulayo lamhlanje sixoxa ngodaba lwesihudo se-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje sikhuluma nje ukhangelelwe ukuhlangana lezizalwane zeZimbabwe edolobheni leNew York phambilini komhlangano weUnited Nations General Assembly. Kodwa zikhona ezinye izizalwane zeZimbabwe ezithi zizatshengisela zisola indlela uMnangagwa akhethwa ngayo, zisithi waqilibezela. Izolo izizalane zeMelika ezenhlanganiso yeDecember 12 movement zifole ezidaladeni zihlangabeza uMnangagwa zisithi ngumkhokheli woqotho. Ukuhlangana lezizalane zeZimbabwe okwenziwa nguMnangagwa kwehlukene lokamnumzana Robert Mugabe owengafuni ukubona izizalane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sixoxe lengcwethe ecubungulayo zombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele, saqala ukumbuza ukuthi ubona njani inyathelo elithethwe nguMnangagwa.
Mbona ngani uMnangagwa, I think uyazama ngendlela zonke ukuthi ekhulumisane nabantu beZimbabwe, ngoba I think uya kunanzelela ukuqakatheka kwamaZimbabweans nxa kusikhangela ezomnotho lezi, ngoba ama-researchers aza kutshela ukuthi amaZimbabweans angaphandle kwelizwe alemali lama-assets angafika 100 billion. And abantu bona labo bangaqalisa ukuyinvesta eZimbabwe, iZimbabwe ingatshintsha ngesiphange ngaphange ingazange yaboleka imali zakwamanye amazwe. Okunye futhi kumele sikunanzelele ukuthi owakathesa ukuhlupha iZimbabwe yi-foreign currency. Ama-companies azama ukusebenza eZimbabwe yahlutshwa i-foreign currency ye-fuel yokuthenga imitshini yokusebenzisa. Kodwa kungaba nabantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe abangayi-investi eZimbabwe, that means i-issue ye-foreign currency ayisozibe khona ngoba babesebenzisa imali yabengaphandle kwelizwe. So mbona ngani kuqakathekile-ke, yikho layo uMnangagwa ekubona ukuqakatheka kwamaZimbabweans angaphandle kwelizwe ukuthi ezame ukubatshengisa amathuba akhona elizweni leZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe benze i-business. Mhlawumbe angayivusa iZimbabwe engabolekanga imali eziningi kumabhanga amakhulu abolekisa imali.
Kodwa siyabona ukubana uhulumende kamongameli Mnangagwa kawuvumeli abantu abahlala phandle kwelizwe ukuthi bavote, kodwa nangu siyambona nguye osebaxoxise xoxa labo. Ungathini wena khona?
Ngiyethemba ngezinye izinto abantu abazahamba kumeeting le abazamtshengisa zona zeneza ukuthi khona nxa kuwukuthi ufuna imali yabo kuzamele bavumele ukuthi bevote, ngoba akula ngenye indlela ukuthi umuntu angafaka elizweni imali yakhe kodwa engenelisi ukuthi evote. Baz okunye kule mithethethetho nje eminingi ekhona eZimbabwe ngoba ekwenza ukwenza ibhizimusi eZimbabwe kungabi lula. So ngiyethemba abantu bazamtshengisa khonokho la ukuthi hhayi awukabi lo mnyaka ubusa, so mhlawumbe kulento kumele uzithintshe i-attitude yakho, imithetho yakho imele itshengisele ukuthi lingabantu abafuna imali, lingabantu abafuna abantu abaphandle kwelizwe bebuye bezoinvesta njalo elizweni lakithi.
Olo-ke kumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Direct from Washington, the voice of America.
izakhamizi zedolobho lakwaBulawayo zithi zidaniswa luhlelo lokwaba amanzi osoluqalile njalo. Umanisipala wethule umbiko othi kuzakuba lokuvalwa kwempompi zamanzi kathathu ngeviki okudanise lezi zakhamizi, kutsho isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi kungxoxo esiyenze laye ecingweni, athi yona ikuthi izizathu zokuhaba amanzi azicacanga.
Ye indaba yamanzi singakuthi izakhamizi zakwaBulawayo singathi sezikhathazekile ngomumo. Uzakhumbula ukuthi inyanga bhose ezithile zedlulayo i-council yayithe kulama cables ezisatshontshiweyo, manje sokulohlupho lwangale nyama endlovu ukuthi amanzi aphontshwa abuye ngapha koBulawayo kuma-reservoirs emagwegwe. Kodwa-ke basebe-indicate ukuthi engxenye in the next 3 weeks ngenokuthi yayikhutshiwe kuzabe sokuright. Ah, abantu bebenanto engxenye sokuright, but khathesi sikhuluma kanje, khathesi bakhiphe i-timetable etshengisa ukuthi amanzi aphuma azashoda esi, but kungananzela i-timetable yakhona ayilandelwa. Sikhuluma kanje namntu kule ndawo fanele ngazi la manzi asisela amanzi. Ngagandlanje yabo mganini abanye they talk about olobhengula, abanye entumbane, indawo eziningi ngasela amanzi ngoba silokhu sathola ama-updates akhona. So abantu abasakwazi ukuthi i-councilor isachaca ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela amanzi emadamu, akucaci. Uhlupho yikuthi izesa, akucaci. Uhlupho kumbe vele yikuthi kule technical fault khona ekansilini, akucaci. Mizibili seziphatheka kubuthi kanti yini i-councilor ingasaphuma egceni icaca ukuthi uhlupho lunga. Lakhona ukuthi i-timetable yabayikhuphayo abayilandeli. So abantu abasebesehle kuplana. So abantu sebekhathazekile kakhulu.
Manje ngesikhathi lesi kulo mkhuhlane wekholera, akwesatshelwa na ukuthi kungagcina kusiba lokunyo okubi ngenxa yokusilela kwamanzi?
Yikho sibuloku hlupha izakhamizi ngoba i-council layo iyabhodi ikhuluma ngekholera, ibikela abantu ukuthi baziphathe njani. Ithi abantu bageze izandla, ishise abantu nqabele ama-fruits abageze, abageze maku-running water. But i-council futhi efana nayo ikhuluma i-running water, amanzi akhona asabi khona. Uyabona abantu yokungathi kuyabahlukuluza ukuthi pho lapha sokusiba le ngozi yokuthi abantu bazagula imikhuhlane engaqedakaliyo. And kuza kuba nzima kathi futhi lokuthi i-council ikhontrole abantu bacebise njani ngoba abantu balokufuthelana. So ingxenye esingakutho yikuthi i-council ayibona abantu egcekeni ithi ukuthi kanti uhlupho olunga abantu babekwazi ukwenzela into leyo ngoba i-council i-council njalo lezakhamizi phakathi. Abantu ama-councillors le-council lezakhamizi fanele kuncediswane. Xa kulo hlupho abaphuma egcekeni batshela abantu iqiniso ukuze abantu babone ukuthi i-council bayincedisa njani. Kodwa khathesi abantu sibulawo sakwazi bahambe ngabayekela ngoba la i-council ayicaci kanti uhlupho sibuloluyilo lunga. So ngivumela la ukuthi lapha sokule ngozi yokuthi kungaba le mikhuhlane eqhamukayo ngoba la manzi apho ngokuhamba abantu ababengakhalanga ukuthi azahamba babe ngela manzi lezigubhini abantu sebezathizwa baye kuma-bowls and ama-bowls njengoba besithe ngamanzi angavalanga asetshenziswa nathi umuntu nxa ibe ngokuhanjelwa ngamanzi kumjuma ingagcina abanye benathi amazanalana sesesihlaselwa izifo eziningi ezithiyeneyo.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook bukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Kulabanye asebesole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa inani labaphathi ntambo bakhe, yena wayethembise ukulinciphisa lize lingalingani lelikamnumzana Robert Mugabe. Ngolwesithathu olweviki ephelileyo umongameli Mnangagwa ukhethe umnumzana Owen Ncube ukuthi abe ngumphathi ntambo ogatsha lwezomvikela i-state security. Ugatsha lolu lukhangelane lokusebenza kwabacuphi ama-CIO. Uncube ulembali engathakazelelwa ngabaningi ngoba esetheswa amacala obudlwangudlwangu. Ekuqaleni umongameli Mnangagwa ubekhethe abaphathintambo bakahulumende abangamachumi amabili. Kodwa kathesi sebengamachumi amabili lambili ngemva kokukhethwa kukancube. Ngasikhathi sinye uMnangagwa ususe usikomithi kamsitheli uMnumzana Thobayi waMudede wathathiswa ipentsheni kuthi usibalukhulu abafana loMnumzana George Jaramba baphiwa ezinye izikhundla. Ukuhlaziya loludaba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Phakathi kobuyango obungaka akufanelanga ukuthi iCabinet ibe nkulu, abaphathi intabo bevele sebebanengi ngabe ngu-20 bebefanele baphungulwe babe lokhu besiya phansi. Ngangabe lokhu engezelele siya phambili akusonto enhle leyo, kungathi sokudingwa abangane abafana phana omunye lathi lami ngisele eceleni asondezwe. Ubefanele aqale abale isisekelo sombuso asikhangele ukuthi sitshone, aqale ngalabo abaphathi intambo ababhaliweyo isisekelo sombuso ukuthi kumele babe khona abesengezelela abathi. Ngikhuluma manje ungakhangela lokho esingathi ngumuca kumbi section 225 weConstitution eZimbabwe uthi wona phecelezi the president must appoint a minister to be responsible for a national intelligence service. Lokho kuyisidingo sesisekelo sombuso ukuthi afake uminister okhangele abacuphi, kodwa lokho befanele ukuthi akwenze kungangezelele, kumele aphungule abantu baningi kakhulu.
Uncube ngumuntu osolwa ngabantu abanengi bathi ube setshenziswa kakhulu ngumnangagwa eMidlands ekuphathekeni kundaba zodlakela. Ngalokho bathi kalungelanga ukuba ngumphathintambo kahulumende. Ungathini ngalokho?
Ye khona vele umuntu ovotelwa obekwa ukuba ngumphathi intambo welizwe kumele abe ngumuntu oziphethe ngendlela efaneleyo, owenza abantu basuthiseke ngaye, abaku opposition ababusayo labo bonke abantu. Kumele sibeke abantu abangalimazi bantu abenza ilizwe lihlonishwe. Ngakho ke nga ngabe kuliqiniso ukuthi kaziphathanga ngendlela efaneleyo kuyabe kuyinto engalunganga. Kodwa into eqhakathekileyo ukuthi umuntu oqhakathekile ngupresident nga ngabe yena ele order ilizwe liyahamba kahle, nga ngabe ngumuntu ongakwazi ukuziphatha ilizwe kalihambi kahle. Okukhulu yikhona lokho ukuthi abantu kakungena abantu abaqondileyo ezikhundleni lezi. Kodwa phezu kwakho konke njengoba ngishilo, upresident nguye umuntu anabe ngumuntu ohlelekileyo.
Phakathi kwezigaba zonke zelizwe iHarare yiyo yodwa engakakhethelwa umphathintambo. Ungathini ngalokhu nxa sikhangela ukubana idolobho leli liphatheke kabi ngomkhuhlane wekholera?
Kube yikwesilinga kakhulu kukapresident ukuthi angaphangisi ukuthi afake umuntu ozasebenzisana lo minister we-local government nalowe-health elwezimali ukuthi kulwiswe umkhuhlane isifo sehudo lesikholera. Kumele ukuthi izinto ezinjalo zithathwe ngendlela ephangisayo ngoba kufa abantu, kuvalwe izikolo, kuma impilo elizweni. Kumele ke abantu abanjengabona labo baphangise ukufakwa ezikhundleni, hayi ukuthi kubhodwe. Angithi kathesi sikhuluma kufakwe uminister omusha babu Ncube okhangele abacuphi izinhloli zelizwe, bekufanele ukuthi ngaleso sikhathi akubone ukuthi ophethe eHarare ukhona. Kodwa uminister okhangele iprovince kaqhakathekanga kangako endaweni yedevolution, bekufanele ukuthi kudevolve ipower kufakwe laba bantu ngendlela isisekelo sombuso esibe ngakhona kathesi. Abe MDC abayibo abawina kuleyo ndawo, yibo bekufanele ukuthi bebaphethe iHarare, yibo kufanele ukuthi babe yibo abalwa lesifo sohudo leso. Kuyadinga omunye kuzani ukuthi abuya zokwenza into angayikhwethelwanga akuqondanga. Kumele kuhlonishisekelo sombuso, iHarare yavotela iMDC, umuntu ofanele aphathe iHarare ngumuntu weMDC, obulawayo ngumuntu weMDC, eMathebeleni North umuntu weMDC, kwezinye indawo ngabezana uPF. Yikho lokho kwakuthishwa lukhetho.
Alo ke ngumnumzana Efidlela Ncube ocubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Mike Hobe.
sikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe lamhla kuhlelo sithinta indaba yomkhuhlane okhanya ngani usehluphe umphakathini kweZimbabwe ikakhulukazi eHarare kodwa ikhanya ngani la isifikile ngobulawayo umkhuhlane wekholera wona usethethe impilo zabantu abedlula amachumi amathathu eZimbabwe lamhla sixoxa lomnumzana Stevens Banda yena ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga mayelana ngodaba lolu Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani
Ngiyaphila Mr. Obelo salibonani balali beZimbabwe
So Sibanda masungule lohlelo awungitshela ukuthi isimo sinjani lapho khona bakhona yini abantu abasebethintwe ngalomkhuhlane njalo labo abangakathintwi ngalomkhuhlane bayenzani ukuze bavikele ukuthintwa
iningi engathi ngomkhuhlane wekholera ngathi eHarare kona papa bazivikela ngokugeza nge-sunlight ngokusebenzisa amaphilisi abakwezibhedlela njalo ngokuhlala behlanzekile njalo silusizi ngalaba asebesishile ngenxa yomkhuhlane wekholera njalo iningi langikhona abantu ababanjwe umkhuhlane wekholera batholakala eBudiriro naseGlenview emalokishi amabili nalawo alabantu ababanjwe umkhuhlane wekholera
Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isikhishe umlayezelo isithi babona ngani izikolo zimele zivalwe ngenxa yesimo salomkhuhlane ikakhulukazi izikolo ezisemaphandleni ngenxa yokuthi eningi lezikolo ezisemaphandleni zibhekane lodubo lokuswelakala kwamanzi njengomuntu olwela amalungelo abontanga uthini ngalokho
ukuvalwa kwezikolo singathi into enhle ekuvikeleni lomkhuhlane ungasibhedele kwabanye abantwana bezikolo njalo singakhanya kwelinicele siyasivayoleta singathi ama-rights abantwana ukuthi bafunde singakhanya izikolo ziphangisile ukuvalwa senzele ama-harmonized elections esiwayenze mhlaka 3 July njalo singathi izikolo kazivalwe manje abantwana bayasefunzayo ngasela sikhathi eside sokuthi bafunde nxa sikhangelani nalaba abazabhala umhloliso oform 4 grade 7 labo form 6 bayese be-affekthwe kakhulu ngumbono omuhle nxa besithi izikolo kazivalwe ngoba impilo iqakathekile obana ivikelwe njalo singathi babenzela ukubana abanye abantwana bengazi babanjwa ngumkhuhlane njalo umkhuhlane ungasibhedi kakhulu elizweni laseZimbabwe
Angiyakuzwa enye into yile ndaba yokukhishwa kwabantu abathengisa izitaladini okwenziwa ngamapholisa ngaphambilini esinqumo esithethwe nguhulumende besithi laba abathengisayo bangabanye abayimbangela yokusabaleni komkhuhlane wekholera uyavumelana na ngalesi sinqumo esithethwe nguhulumende
hayi singathi it's a political play enziwa nguhulumende yaseZimbabwe ngakhala amavenda asukele kudala ethengisa ikholera le iningekho na kana 2016 na vende betengisa 2016 2017 kholera esikuye namhlanje after my election ngenye ngombono wami mina singathi it's a man-made thing ikholera le esila eZimbabwe la ngakhala 2008 yaba khona i-MDC le lapha emadolobheni ikholera yaba khona namhlanje njalo i-MDC emadolobheni ikholera isikhona personal insuspect abona kulaba bantu abasibhedlela ikholera as a way ukuthi ba-eliminate abantu abasemadolobheni indaba ingazange ibe khona ngesikhathi sokuna kwezulu indaba ingazange ibe khona emaphandleni singathi uvenda azacontribute emkhuhlaneni wasekholera ngabe uyacontribute ngabe umkhuhlane wekholera waba khona kudala uqalisa izendini
Hayi siyakuzwa qiba uhlelo Sibanda utshela abalaleli ikakhulukazi abaphila emaphandleni ukuthi kumele bayenzeni ukuze bavikele ukuthintwa ngalo mkhuhlane
isazame engayinika abantu ngaseZimbabwe ikakhulu abasemaphandleni asihlaleni sihlanzekile sibenzisa amanzi ahlanzekileyo singanathi amanzi emachibini amanzi emadamini njalo singanathi amanzi emgodini lawo nxa sinathi emgodini asifakeni iphilisi kumbe sithekelele ezibhedlela eziseduzane sinikwe imithi yokuvikela lomkhuhlane
hayi Sibanda ngiyabonga kakhulu ubhuti bekukuhle uba lawo kuhlelo
ngiyabonga lalaleli beZimbabwe
kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uSteven Sibanda yena ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe sixoxa ngalomkhuhlane osethitha impilo zabantu abedlula amachumi amathathu eZimbabwe umkhuhlane wekholera bafethu please stay safe likhumbula ukuthi cleanliness is next to godliness olivalelisayo ngenjabulo esithi libe ngevikeli shukela igama lami nguMike Hove
siyabonga Mike Hove belilalele kuhlelo lwezabatsha lelo Mike.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Lamhlanje njengoba kuyisonto nje asingeneni echaweni siguqe ngamadolo silonto ngamele inkomo.
Kudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda igama lami nguNtungameli Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo. Siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini yabaseRoma usahluko ngu8 umvesi ngu28. Lifundeka kanje: ngoba siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu ababizwe ngokwenhloso yakhe. Umpostoli Pauli uyaloba kuncwadi yabaseRoma into emqoka esithola kusahluko 8 ayile uPauli athi yena ngoba siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Empilweni singahlangana lengxaki ezinenge ezishiyeneyo, singadlula ekulingweni, singadlula ekufelweni, singadlula ekusweleni, singadlula ekugulelweni, singadlula kunkinga ezinenge ezishiyeneyo. Abantu sebekudelile, umshado sewudilika, ithemba lingasekho, sewugula uphakathi kobuhlungu futhelwa, umzimba usubuhlungu kungasela nto evumayo kuwe. Kodwa ngithanda ukuthi ngunikeze ithemba mntakababa ake ngukhuthaze. Uthi umpostoli Paul, siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Sithola umfanekiso kaJobe lithi iBhayibheli wayeselahlekelwe izifuyo zonke, inkomo, izimvu, obabhemi, imbuzi, amakhamela, labantwana bakhe, kanti njalo waphinde walahlekelwa la yimpila kahle yakhe, health, eselelonda ekhanda kuze kuyefika ey'nyaweni zakhe. UJobe abangani bakhe bemhlalele, bemphahlile, bem-accuser, bethi Jobe wena umonele uNkulunkulu, vuma izono zakho. Unkosikazi wakhe la emlanda ethi Jobe kungcono uthuke uNkulunkulu wakho ufe kube kanye. Kodwa kusiyamthola uJobe ephakamisa iphimbo lakhe khuluma athi yena ngiyamazi umhlengi wami uyaphila lanxa impethu zingadla umzimba wami, kodwa ngiyazi umhlengi wami uyaphila. UJobe akavumanga ukumsola uNkulunkulu, akavumanga ukwahlulela uNkulunkulu, akavumanga ukugive up. Simthole eqinisela esebuhlungwini obunjalo. Ngicabanga mina ukuthi uJobe wayesazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Ungabe uyeshaywa, ungabe uphakathi kobuhlungu, ungabe uphakathi komlilo, yazi lokhu mntakababa ukuthi umlilo okiwo ujonge ukuwenza uvuthwe. Konke kusebenzela ebuhleni, konke okwenzakala empilweni zethu kufuze sikwazi ukuvuma, siphakamise izandla sithi mayenziwe intando yakho. Simthola uJesu uqobo lwakhe esensimini yaseGetsemane, abangani bakhe Paulo, Peter noJames belele. Lithi iBhayibheli ngencwadini kuloba kukaLuka lithi iBhayibheli esebuhlungwini wakhuleka kwaze izithukuthuku zakhe bazaba ngezegazi, kwaze kweza ingilosi imqinisa. Ekhuleka kanjalo uJesu lithi iBhayibheli wayekhuleka ethi, Baba, uba ngabe kusenza inkezo le kungabe iyadlula, kodwa abesethi yena kodwa kakungasenani mayenziwe eyakho intando. Bathandekayo, ngithanda ukuthi lanxa sidlule ebuhlungwini kasiqhubeke simthande uNkulunkulu ngoba konke kusebenzele ebuhleni.
Akuyiphethe mfundisi.
ake sithandaze babona amandla wonke ngithanda ukuthi ngaleli zwi babanyathandaza ukuthi ubuthintile wakhuthaza waduduza baba wamotivate ilo labantu bonke abalizwayo siyakhulekela abaphathi bohlela ukuthi lababusisi bagcine ubakhuthaze ubaphakamise egameni lenkosi uJesu siyakhuleka amen.
Amen mfundisi bekukuhle kuba lawe kuhlelo. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi Angliston Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili inkomo.
Hayi, siyabonga ntungamili. Ake sikhangele impumela yemidlalo yenguqu yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezijiyeneyo. Highlanders 2, Yada 1, Caps United 0, Shabani Mine 0. I-Triangle inqobile 4-1 ngemva kwembekwa ama-penalty. Amaqembu alandelayo yiwo asezabhekana kunkezo yeChibuku Super Cup Quarter Finals. Chapungu, Capes United, Dynamos, Harare City, Herentals, Highlanders, Nikrut, Le Triangle United. Ilanga le midlalo le, lizaziswa ngokuya kwesikhathi.
Father, I'm truly thankful for the love, the knowledge, the wisdom, and the courage. Hallowed be the name, glory to the King for keeping my soul so safe. God has a plan for every human or animal living on the earth. One of life's great gifts God gave was a gift to create life. For me, Baba, for lo kuthando lakho nokungidala ngesifaniso sakho. Inhliziyo yami yonke impilo yami isezandleni zomdali wami. Inhliziyo yami yonke impilo yami isezandleni zomdali wami. Let's take a return. That I would last, always caught up in my dark past. Never had an understanding of what love means. Only got one from my mama Jackie, daddy, and my family. Scars hurt, never look back. Put my candle out, then my candle up. And there you were in the midst of dark till the day come. I'ma run my palms together, head down every day. Like no way will I ever get caught up in the tricks that it finds. Go see I'm getting on big silly bombs. I need your guidance in this wildness.
Ndikhokhele bawo ingoma kaJub Jub isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi kasavumi ukuthi siqhubeke sisonke, lingakhohlwa ke ukuthi silohlelo olunye ekuseni ngo 6:30. Igama nguChris Gande, lilala.